Intatheli izindaba leyi iyalelwe ukungena kweleZimbabwe ngolwesithathu ngoba ibikwa ibingela imvumo yeviza edingakalayo kuzethekeli ezizizalwane zaseNigeria. Kulokho akulobe enkundleni yebulenjini eyeTwitter kuthange, uDavid usole kakhulu izisebenzi zeZimbabwe zaselingweni zendizamtshina eseRobert Gabriel Mugabe Airport esithi bamumise okwamahola angafika ayisishiyagalomunye 9 hours ehofisini ekade inuka ingelasambuzi bengamchasiseli ukuthi ubezamele ebuyele sikhathi bani kibo. Kodwa unobhala ogatsha olubona ngezokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana uthi bekuqondile ukuthi uDavid avinjwe ukungena kuleli ngoba abogatsha lwendaba zasekhaya bebelandela iziqondiso zomthetho wokungena elizweni wezokwethekelela kwezizalwane zaseNigeria.
Sikhuluma laye uthe ubebuye ukuzovakashela umngani wakhe ubengekho emsebenzini ukuthi intatheli izindaba ebenandekalanoku wangafanela ngokungena kuleli ngoba imithetho ithi nxa isizalwane saseNigeria kumele beleviza uphuze ukubuyela ngakibo ngoba indizamtshina ebengayo iphangisile ukubuyela yena esakhulumisana lesezeimmigration engalingisamaphepha akhe uyenelise ukuzovakashela ngoba ixesha izethekele njengelizwe.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli izindaba eyeZimbabwe Union of Journalists uPerfect Hlongwane uthi njengenhlanganiso kabenelise ukukhuluma ngalolu daba njengoba uDavid ubebuye eZimbabwe ukuzozilibazisa hathi ngomsebenzi.
Kodwa engingafuna ukukhuthaza ukuthi abantu nje kungakhathalekile ukuthi sizintathele izindaba, kufanele sazi ukuthi ilizwe linye ngalinye lile mthetho yalo, ngakho kufanele ukuthi silandele leyo mthetho.
Kodwa enye njalo intathele izindaba engafunanga ukuvezwa igama ithi ukuphoselana amqatha osokusenzakala ezinkundleni zokuxhumana lokuzilibazisa ezinjengeTwitter kulakho ukuphazamisa umsebenzi wokwethekelelwa kweZimbabwe.
Intatheli izindaba leyi i-award winning journalist bekulithuba lokuthi akhulume kuhle phezu kwelizwe lethu, especially nxa ebuya on a visit mothe emsebenzini. It's unfortunate ukuthi izolo ubesekhuluma esithi lapha aphenduki eZimbabwe. Lokhu kulakho ukwenza ukuthi abanye abamlandelayo abangafuna ukubuya kuleli bayekile ngoba bese saba ukuphathwa kubi.
Ingcweti ecubungula ezobudlelwane lamanye amazwe unkosikazi Gertrude Sizinda uthi udaba lolu lwalumele luphathwe ngobunono obukhulu hathi ukuthi luchaywe enkundleni yeTwitter.
Njengoba uhulumende esithi umthetho kusho ukuthi kufanele ulandele, kodwa kukhona ukuthi maybe ngabe bamphethe ngcono hathi ukumdithena owesikhathi eside kangako. Lokhu kwenza ukuthi noma umthetho umyalisile ukuthi engene kwelakithi, indlela esimphethe ngayo
ubuye njalo unkosikazi Sizinda wathi isehlakalo lesi sibeka sobala ukuthi amazwe ase-Afrika kumele adingisise ukuthi bayawafuna na amaviza ukuze izizalwane zabo zethekele amanye amazwe kungelankinga ezinje.
Asikhipheni amaviza lawo senelise ukuvakashelana ngendlela elula. Imali yonke ebezayikhiya lapha sibuyele layo. Uhulumende base-Afrika abakhiphe amaviza lawo.
Ngolwesithathu uHundeyin uze wenelisa ukuya kwele Ghana lapho asehlala khona njoba wabaleka kwele Nigeria ngendaba eziphathelane lezodlakela. Kodwa uyafunga ukuthi akasoze ephenduke kwele Zimbabwe ngendlela aphathwe ngayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.